So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-26 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili?
La mabawundara kona imingcele yadwetshwayo iyaveza ngceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu PF iphumile.
Abebandla lezanu PF labe CCC sebamukele ngembono etshiyeneyo impumela yophenyo eveza ukuthi eleZimbabwe elinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo.
Ngokuthi bakhangele abantu abanjengathi abezanu-PF esikwaziyo ukuthi noma siyi-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ofuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise.
Umanyano weSADC wethula umbiko usola ukubulawa kwegqwetha ebelulwela ilungelo loluntu eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo.
Iyaqasha ema-mercenary la Alpha South Africa laba laba baxhumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the SADC squad bebeyibizwa ngomnumzana Mthulani.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zethu zekuseni ngohlelo lapho esixoxa khona ngokhetho oluzayo. Asambeni siyevota.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele.
Kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili? Kodwa abebandla leZANU-PF bayalandula imbiko le besithi ibandla lalo libumanyene njalo lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abathi amaxuku amabili elinye lisekela uMnangagwa kuthi elinye likhokhelwa ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo sakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu olwe-delimitation lwadalwa ngendlela yokuthi elinye ihlekana labantu eliphakathi kwebandla leZANU-PF linqobe abanye abaphakathi khonapha abangavumelani labo. Laphinda ladalwa futhi ekuthini lona ibandla leZANU-PF linqobe amabandla aphikisayo. Yiyo indlela okwadalwa ngayo. Ungananzelela inhlanganiso yesizimele zodwa lamanye amabandla aphikisayo lamachurchi lezinto una okubizwa ngesikhiwa kuthiwa ngama stakeholders kwakumele ukuthi bebe siyabuzwa ukuthi babona njani ngalokho. Akula ngitsho lesikhathi esisodwa lapha ababuzwa khona, sabona i-report yakhona isiphumile okuveza ukuthi le into ayenziwanga ngokusemthethweni, ayenziwanga ngokuhle. La mabawundara khona imingcele yadwetshwayo iyaveza ngceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Kodwa siyezwa layo iZANU-PF ingani ayayisamukeli kuhle uhlelo lolo olwe-delimitation, iyakhalaza layo. Kungakutshengisani lokho?
Yebo, kunjalo sibili. Kulehlekana leZANU-PF elingavumelani lale iripoti, kulehlekana elivumelana layo, ngoba le iripoti ibhalwe ngendlela yokuthi kube le faction yeZANU-PF ephumelelayo kube le inye engaphumeleliyo. Umthetho awulandelwa, yikho idala ingxabano phakathi kwesizwe, idala ingxabano phakathi kwebandla eLizandia.
Hello ke ngumnumzana Decent Bajila isiphathamandla sebandla lesi-CCC kugatshalo abasakhulayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho ibandla lezanu PF lona selikusibanga esikude ekukhankaseleni ukhetho. Ngesizwe umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathembeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC.
Sile responsibility to deliver on this mandate. I mandate a thunderous victory ezanu PF, thunderous victory ka President Idim Nangagwa nxa sisiya kuma elections aka 2023. But ukuze lokhu senelise ukuthi sikwenze, my comrades, we cannot be visible ngokuthi sibe siphuma kuma WhatsApp sisithi sesilontshe lokhu for ED, lokhu for ED. We need to be visible kuma structures esikiwo, we need to be visible kuma groups esikiwo, sazakala ukuthi yithi i leadership kodwa nxa ngiyifama for ED ngimeleleni.
Lawo ke ngamazwi omgcini sihlalo webandla lezanu PFS gabeni seMathembeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC izolo. Abebandla lesi-CCC bathi basalinde ukwethulwa kwelanga lokhetho andivana basungule umkhankaso wokhetho obalulekileyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkululeko.
Abebandla lezanu PF labebandla lesi-CCC sebemukele imbono etshiyeneyo impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yemo Ibrahim Foundation eveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo. Limpumela yethulwe izolo njalo uphenyo lolu belukhangela ukwenzakale emazweni e-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe yakoqela ele Uganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezenotho siya sithuthuka. Lesomvikela laso bathi ndawonye lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende i-security and rule of law lakho kuyathuthuka. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo i-transparency and accountability kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Kundlela umongameli Emmerson Mnangagwa abusa ngayo, uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke awezwekazi le-Afrika angamachumi amahlanu lane 54. Njalo luthi umbuso omuhle uya ukugudeka eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe yena othi lanxa evumelana lophenyo lolu kudaba lokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe kavumelane lalo kundaba zokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ukuthi nxa yethithi kuma-human rights eZimbabwe neinye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Kuliqiniso lokuthi abantu bahlukuluza impilo labo abavunyelwa ukuthi baphume ngendlela ekhululekileyo, abavunyelwa ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, abavunyelwa ukuthi bachothoze uhulumende. Lokho kuyahlukuluza kakhulu ama-human rights. But bese ngisithi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu bezibabha asezivumelane labo, ingakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi kweze-security yikoye ngathi hhayi ngathi kule improvement, ngoba sibefuna-ke nxa kuwukuthi kwezigani-ke ezingasozozamapolitiki amapolisa ethu ayaphanga azibambe izigani lezakazihlala isikhathi esizingakanjani. But bese ngisithi-ke rule of law lapha mnanganivumelanindawo-ke ukuthi bazinxa bethi le-rule of law is-improved, ngoba-ke i-rule of law yilandela ngomthetho. Umthetho kawulandele ezimbabwe, ngoba nxa kuwukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone ukubuswa abantu aba ezepolitiki kuphela in terms of opposition kodwa ubone aba ruling party sona kodwa bengabotshwa khona kuphela kuyadingisa ukuthi in terms of rule of law hayi iZimbabwe ibona ngani lo semuva kakhulu ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesuba umthetho. Bese ngibona-ke futhi kuloko kwesithathu lapha abasekhona human development. Bonani-ke i-human development yebo yebakatho njalo bonani ngokwakudala lo phela ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kaphesi eZimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima ngathi futhi kuyabhadalwa from primary level ngathi mina ngithi mina from ECD kuze kuyefika e-university abazali baye bhadalela abantu babo ngezinye indlela-ke sebebhadala abantu babo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni akuna sandla sikahulumende ngithole esisodwa nxa sikhuluma ngo-human development abantu bazenzela not uhulumende.
Ithi njalo linhlanganiso bababhebhe yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende weZimbabwe kodwa ithi sokulobubelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni.
Hayi mina kamvumelani lakho labo ngakhonokho ngoba abona futhi bahambe babuza iziphathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti sebesinike iripoti ebhale nguhulumende. Leyi ripoti enjalo thine sifika lapha eZimbabwe ngabe sivumelana lawo ngoba indlela esidubeka ngayo esihawuli ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibinda i-RTGS engabambeki ngayo okuyabe kuthiwa okungcono ngikuphi khona.
Lo ke ngumnumzana Bed Nico Bebe oyibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa LCCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye othi lanxa kukhona avumelana lakho kavume ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni.
Okokuqala kumele ubone ukuphikisana kwe-research le okhuluma ngayo uthi ngapha bathi hhayi i-rule of law ikhwelile esibili kuyabanjwa pho nxa i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse wona abezengena ngabe lena aseshoda sombe siyakwazi lo ngumnyaka olabo ozoba kona lo khetho samongameli labedane beparlamende namakansela so lapho umuntu kuyokuthi wenzame ukuthi athi p m tikumbesibile kwama ukuthi andisipeli lunavele nxa ukhetho losolubuya kuthi ukuthi lunavele izimbabwe ibile kudlakudlaku kekungela kuhlonipha kwama-rights abantu yikho ubona abantu bezenjalo kube yiko abazovezela izanu p m beyisisaba kade behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo. Iqiniso okupheleleyo likhona ukuthi iZimbabwe isekuthuthukeni kathesini ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lo hulumende wakhe lebandla elibusayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwe-economy ukudlula yonke into. Kamengimengi thishala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-Edwin Nangaba ukuthi yena hayi abekhipheni amajazi epolitiki la siye sigqoke amajazi okuthuthukisa okuvuselela umkhonomi yikho ubona into zonke ezathe zenza infrastructural development ukulungisa amagesi ewande ngale amadamu sakhiwa labantu amazabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kufuna ukuvuselela umkhonomi weZimbabwe. So lokho ukuthi yena akulama-human rights abuse bana ngokwayo abazikhulumelayo nje befuna ukungimorisa bezame ukudinga ukuthi bona bacace nganxa sebehliwe.
Kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-TRIPC ayabotshwa agcwele ejele obaba uSikhala kanye labo Amos Chibaya labanye kodwa abebandla lenu babuchuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho.
Okuqakathekileyo yikugcina umthetho khona kwanabe sibi kona eZimbabwe i-rule of law yakhwela kutho ukuthi bakhangele abantu abaningathi abezalo t esikwaziyo ukuthi noma si-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise not even ukucela ukubazisa abana hhayi ngizabona umhlangano endaweni ethize ngikhangela abantu abangaka abathize ukwenzela ukubona labo abomthetho bebekwazi njalo bebekubhasheba labo bebona ukubona ukwenza ngokuthula njalo akunamuntu ozawuphazamisa thina njengezamtheti siyakwenza lokhu-keli siyayatshela amalunga ethu wonke mina akulamuntu owenza umhlangano ungahambanga wazisa i-police station eseduzane lawo ukwenza ukuthi ujeke lowo mthetho pho bona laba be-p c benza ngabobo vele ngoba bayakwazi ukuthi kona bengawuphula lowo mthetho bazabuya bengemosha besele giphinga beqhobe ephuzu laphana bese bethi hani labona basihlukumeza abasivumele ukuthi benze umhlangano wethu kukanti-ke hhayi babenze izinto zabo kungekho emthethweni thina sigcina umthetho ukubona thingabona.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umanyano weSADAG wethule umbiko izolo usola ukubulawa kwegqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ngomgqibelo odluleyo eSwatini, umnumzana Thulani Maseko, ngabantu abangaziwayo. UMaseko udutshulwe phambi komkakhe. Kulo umbiko umanyano lo uthe kufanele uhulumende weSwatini aphenye lolu daba akhulumisane labantu belizweni lakhe njalo izizalwane zakhe lazo zibekezele ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Umanyano we-United Nations lowe-European Union ohulumende abehlukeneyo abagoqela isigodlo seMelika eSwatini sebesole lesi senzakalo njalo abanye abalwela ilungelo loluntu bethesa inkosi yeSwatini uMswati wesithathu umlandu wokubulawa kukamnumzana Maseko labanye kunyanga ezedluleyo. Kodwa isikhulumeli sikahulumende weSwatini umnumzana Alpheus Nxumalo usanda kwethula umbiko esithi bayaphenya lolu daba ukwenzela ukuthi odalele licala abotshwe ajeziswe njalo bona ababulali abantu njengohulumende. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lucky Lukhele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSwaziland Solidarity Network.
Kuqala nje silalekhe sihambisa imikhala bethu nobuhlungu esizabo kunkosikazi wakhe nomndeni wakhe, kanjalo futhi ne-community yonke yaseSwatini, ikakhulu labo labalela emalungelolungu nyana labo labalela idemokhrasi esikhathini kwekuthi alehlangabengehlanga sikhala kakhulu. Kodwa-ke nje kwesibili singasho ukuthi kufa kukamnumzana Maseko sibuka uyintho lehlele ingosi isikhathi yesithathu njengoba hours before Thulani was killed inkosi ile adresa idispesa emabutho in one of his rare residence. Iyo la ikhulume khona yasho ukuthi he's going to defend himself and deal with our issues. Nabo bonke labantu labalela inkosi eSwatini. So and indeed aqhelanga ama-hour mangaki imindlela Maseko yabhithile wabulawa.
Liyasuthiseka yini ngombiko kahulumende weSwatini othi uyaphenya ngalolu daba ukwenzela ukuthi lowo owadala leli cala abotshwe? Libona ingani uzakwenza lokho ngempela?
Nomthakathi nakaloya akazange sekavume kuba ngiyekuqala i-most cases nalisela umthwakhe sesebenzisela mbulele umuntu esifika kuqala siye akhale akhale kakhulu ungawubonge. Bekwenzekile bekuthi ezi-early ezinovemba inkosi umswadi yesithathu through iminista yakhe ye-finance yaqasha ema-mercenaries la from South Africa laba laba baxhumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the South Club base hip squad bebeyibizwa ngumnumzana Jimmy Kok bebe-adapt-a abantu labamnyama lababelempululeko ibabulale kabuhlungu. So nibo labelungu-keke bagcoka emabharaklasa babambe ama-roadblock labanye ba-deploye within the police unit labanye ba-deploye within the army basalene kuhamba bayodubula
umuphi yemlinzane Linus Makhanya lomngameli wePhudeme sawubula ngemicibisholo lengatholakali noma ngikuphi, litholakala only ku-army lebitwa ngokuthiwa ngama-motor bombs ezisisakhishweni yoko baqhubeka baya kulomunye sisi basibula ngetinhlaba letenzulako kuthena.
Sibonile ukuthi umhlaba wonke uyasola kakhulu lesi senzo. Inhlanganiso eziningi lamazwe amaningi athe uhulumende kumele adingisise ngalolu daba. Ubona ngani lokho kuzaletha umahluko yini?
So besicela ukuthi nangabe isadaki yesileka i-United Nations ingene ithathe over i-security yalelizwe, umuntu wokuqala esingakemthathe ayophendula kwi-ICC yinkosi Swadesthathu ngaminista we-finance eSwatini. Nalaba bela baphethe kekuphethe eSwatini commissioner wamaphoyisa kanjalo futhi na-army commander ubatawe uhlobene nabo ukuthi bebesebenzisana bani nabanye belaselasebenzisana nabo. And siyakwazi ukuthi bebulawa komunye umuntu ngamafete bebekuzama ukuqhekeza or noma mhlawumbe ukuplanta i-division kulama-progressive forces. And loko singabeka kucace ukuthi it-failed izimali ngoba ubayunayithe kakhulu abantu baseSwatini nemhlaba wonke jikelele wayunayitheka against lokubulawa kwamafete. Ngiyaleka kodwa kase bayasisola uma ngabe bakwathi sisola ukuthi bayenze njani asinto ibendekelithusa bamisicalculatile phecelesi uma singasele kuba silungu.
Alo-ke ngumnumzana Lucky Lukhele, isiphathamandla senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli. Mina ngizathanda ukuphawula ngabantu be-CCC abachaywa ngama members ze-ZANU-PF emavikini adlulileyo. Lapha mina engithanda ukuphawula ukuthi nxa sekuchaywe abantu be-Mashonaland sokufanele sonke sisukume sisikhondeme kumbe sibabaze sisenze umsindo. Kube kanti thina sathi nxa sichaywa i-ground sibulawa i-ground ngendlela efanayo la yenale chayo ngabantu bemrewo. Abantu beMashonaland babe jabula bethi Mandere ngapondwe, Mandere ngapondwe. Namhlanje sokupondwa bona sokufanele ukuthi ukhale wonke umuntu. Abakuzwe labo esakuzwayo, abakuzwe esakuzwayo labo. Mhlambe bengajinja ukucabanga. Ngiyabonga emsakazi lani balaleli.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli? Yee, liqiniso, abe kufunakala ukuthi sizwane, sizwane nje sibeki langa siye lapha neboda eBite Bridge sifike khona sitoyitoye sithi memorandum sibatshele ukuthi asifuna amashona lapha aphana sifuna ondlovu ogatsheni ochabalala hlatshwayo yeyo abokhumalo yibo abantu esifuna basebenze eboda kompana ukudindwa khona amapassport bekudingakala ukuthi senze kanjalo sizwane sibeki langa sibe sesilandelela sixotshe namaphoyisa futhi lana amaphoyisa lana suka kompane bodeze zeyongena kobulawayo ngoba yiwo abantu abasikedela imali. Uyafika ekhaya ungasela mali because bengakuzwa ukuthi sishona usazi awusizwa bazokukhuthuza imali yakho yonke uziyofika ekhaya ebantwaneni bakho unganalutho. Sibekeni ilanga nje kahle siyofaka abantu esibafunayo laphana. Ondlovu bakhona, bakhona okhumala, otshabalala, ohlatshwayo bakhona abantu bakithi abangasebenzi ebhoda laphana. Ngiyabonga.
Siyabikela emsakazweni sibonga nomsebenzi omkhulu senzela hona. Siyadangala kakhulu masizwa kusase nabantu abakomenta kabi nge-CCC ukuthi bathi yini ngalama structure angeke ibe yiphathi. Akula muntu ohlakaniphe njengabantu be-CCC. Bheka ukuthi ZANU-PF izame kangaka ubaqumba phansi zibabulale bafake emajele isebenzisa o-Douglas Monzora through lawo ma-structures abekhona ukuthi makunama structures bayafaka abantu babo bezothola izikhundla la ku-CCC ngoba ngeke bebebazi bebaprofit ukuthi lo ngwezani lo ngwani i-agent ezani bafaka nje noma ngubani ezithi ukhuluma iqiniso ukuthi uzokhuluma. lizwe neyazi ukuthunywe yizano yakhe yona le njengendlela ababe bathuma ngayo. So makungele structure ngike kwenzeke ukuthi kube lo muntu ozabuya nje esuka from nowhere. Wonke umuntu kwabuye ezokhankasela iparty ye TRC, wonke umuntu kwabuye ezosebenza le TRC engala sikhundla ozimisela ukukhulula amaZimbabwe uyakwenza lokho. So labo bafuna i structure yiwo labo abangama agent ezana abafana labo Douglas Monzoro afuna uzodelize i TRC. Uchamisa vele engayifaki i structure akube njalo ukuze efika ku election. Ababheka amaZimbabwe ahlukumezeke kanjani labalandeli baka TRC abaka Chamisa basemajele bashawa njalo babotshwa bafuna ukubabulala every day. Abakhulumi lokho kodwa bona bafuna ukukhulumela ukuthi bethi sifuna i structure. Bafuna ukusenzana i structure. Abakhankasele ukuthi lizwe lelo likhululwe. Bayekele ukukhuluma indaba ye structure. Le structure sisuze sapha sakhulula even ingane yodwa ekuhluphekeni lokho yaseZimbabwe. So bona into abangayenza abakhulumele ukuthi umnangaka ubenzani abantu be TRC. Ubahlukumezelani abantu be MRP. Umnangaka ubahlukumezelani abantu baseZimbabwe. Bayekele ukukhulumela i TRC phakathi kosizo olungaka bekhulumela uChamisa ele stress esingaka abantu bake bebakinatela njalo nje. Abantu abangayazi into abafuna ukuyikhuluma i TRC ngono nje bazithulele bengajoni bethu bakhuluma bazilupha. Siyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi bethu. Kulo siso phendule lapha nephendula ngomqondisi lapha esidiyem uqondisi kabayazi into abayiyenzayo. Hayi thina sisayibona into esiyenzayo. Wena uma ungayiboni yeke lathi nesiyibona siqhubekele phambili wathi nezakwazi sikufunayo njengabantu basemathebeleni abantu abahluphekile abantu bahlukunyezwe ngokulumendo wamajona. So thina siyakubona ukuthi umqondisi decision obuyelayo inhle kakhulu, inhle kakhulu impela isinqumo osithethe umqondisi sihle kakhulu esizonceda abantu bakithi bakomthwakazi kulabo bakhona ukusebenza bakhona ukuvula amabhizinisi ngoba laphana mawanga so mawanga khumisa ushona eZimbabwe laphana akula business ongayivula kulanto ongayiyenza so ukuthi sibe siphikisana lawo wona sisi uthi hlala nkuza vele ugqoka umqondisi hlala nkuza wona sisi angazi umbiyendele khona le mashona le ndimbiyendele komre wakho nathi mawuyendele khona siziyendele khona ngale kahle nasikele umthwakazi yethu siyakwazi nesikufuna siintwakazi supportele uChamisa wakho yedwa sinakwazi usigqeka uChamisa hayi sisapota nje umthwakazi yethu uChamisa ukuthi uthethe umbuso kautatanga asikudingi sisapotele umthwakazi yethu siyakwazi sikufuna siintwakazi siyabona
sanibonani sanibonani basazi nonke nani bafowethu nje umthwakazi nonke bafowethu sithi nje ake sithi nje nathi kancane nekho kukhulu sithi asibonge bakwethu RMP ungathi MRP angixolise lapho MRP asibonge bafowethu ngokuzama mpela iyalwisa mpela ngamandla ukuthi masinganikeze support singalibona ushintsho ngabafowethu labo abantu mpela ubona ukuthi babo bayazama ukusebenzela bafowabo futhi bayasicabangela abantu abangafani mhlawumbe nalamadoda la singathi ngokawulo nabochuma ngoba labo ngabantu abacabangela izisu zabo kuphela abantu abangacabangela omunye umuntu abathi bona mabedlile basuthi sebebona yonke into right kodwa bekhohle ukuthi phela umakhelwane ngabe yena kadlanga nazo izinduna lezi ezisebenzela iZANPF ngoba zona ziyaphiwa izinto mahala ama tractors ziyaphiwa mahala kodwa umakhelwane wakho akatholi lutho uyambona ulambile kodwa usuthi yena kabhizi kabe busy kaZANPF ngoba esebenzele wena so bakileyo into embi kakhulu leyo yenzwa ngogawule ngabantu nabo bengakhohlwa bazofa uNkulunkulu asiwezani PF yoti uNkulunkulu ngawonke umuntu ubhekile yonke into abayenzayo bazofa ogawule laba and futhi siyafisa ukuthi noma inini nawo bengafa konke ochuma laba ngabantu abasazofa noma bengakhuluma bethini kodwa shemu asibathandi futhi akho umuntu obathandayo noma bengenzani noma kuthiwa bashintsha baba neparty bayenzani vela ngeke sibhotele mina ngivotele ugawule abantu abahlukumeza abazali bethu kakhulu bese kenziswa ngoba bona nakho bayadla so asinandaba neZANPF nyaxolisa mfowethu nothe ogawule singabaxeki kanjani mina ngiyabaxeka vele mbathandi noma ngathiwa unjani ngifisa vele noma ukuthi ufile umuntu ngeke abe nendaba naye abantu nje abafana nomgabi ngiyabona
ama-sanctions la afakelwe abantu abayizikhwali abalungisi ababusi bezanopf indlela yokubusa singathi good governance then ama-sanctions la engakhishwa izinto zizahamba kahle akulalutho olusihluphekisayo thina Zimbabwe ukuswelakala kwemsebenzi kungaplani kwabo ukumelta kweeconomy ukutshontsha kwabo izimali batshontsha amakhompi imali yamakhompyutha kwakwayibona ikhompyutha 9000 US dollars ama-scandals eZimbabwe mangaki since 1980 honestly so asiyo ma-sanctions mahlabezulani bantwana besikolo nxa lilaleli iradio ivuliwe njengoba lani bese litshengisiwa ngento zama-sanctions yazi into ama-sanctions ayisiwa senza sihlupheke eZimbabwe cha okusenza sihlupheke Zimbabwe bad governance ama sanctions akukhona for few individuals uSmith wela ama sanctions lalamhlanje into zakhe zasalala nxa sisazibulala zilokhu zikhona so inkinga yithi eZimbabwe it's really leadership yetu.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp. Asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.